Kuningi okumele sikufunde ngelizwe leZimbabwe indlela amanye amazwe aphatha ngawo ukhetho lakhulu omelika laboBrithani. Okokuqala ukhetho emazweni lawa luyakhululeka ukuthi abantu bakhankasa ngendlela abayifunayo bengaphanjaniswa. Bese sikhangela lezindaba bayakhuluma ngenhlelo zamabandla wonke nalawo kungela kuphanjaniswa kakho ongakhithwayo kumabonakude. Yatho ngavunyelwayo emsakazweni bowaphuma umaphephandaba. Kuqakathekile okumele lathi njengeZimbabwe nje sikufunde khona lokho. Ikanti lo dlame kwamanye amazwe njengabomelika kasiboni lusiba khona abantu bakhululeka nje benzeke abakuthandayo. Okwesibili esikufundayo ngokhetho lwemelika singathi ama-voters ahamba sizinandi. Akulama-fixed voters ukuthi ama-voters athi hayi singawebandla elithile sivotele ibandla elithile loba nje lingela nhlelo ezihambekayo ezingancedisa uzona. Singakhangela-ke kakhulu emelika neBrithani kuyatshintshana. Kuyangena i-labor kutshintshe bese kuzongena ama-conservatives. Kutshintshane njalo njalo kuyangena ama-republicans emelika kuphinde kungene-ke laba baka-Biden.
Babugawule, kukhona yini okungafundwa yiZimbabwe kukhetho lwemelika njengoba sisiya kukhetho nje ngomnyaka ozayo kumbe konke nje eZimbabwe yokuphathelane lokhetho kuhamba kuhle?
Baba Nkomo, nileqiniso ukuthi manginanzelela nyamuzi ubaba uNdlovu. Sibonile izolo ukhetho lwe-Amerika oludlulileyo lapho uTrump athi wathi ukhethelelwano lwe-America lutshontshiwe wathina sokuzokudonselana wathatha kulama-protest okusenziwayo zonke izinto zokulo msindo kwakhanya into yakhona bazamkuyinyathela nje kodwa yayikhanya ukuthi vele iyashipha yabayangisa kakhulu ngoba babekhanya bengabantu bethi bona bayakhanya kodwa kwakhanya ukuthi hhayi umfazi ogcobisa ibhuda i-complexion yakhona nalena i-America ayisiyo. Safunde okuningi laphana ngayo i-America. Hawu i-America hayi angeke zifunde lito kiyo kathesi ngoba nabantu abantu Nkomo abantu abasibakhangelile thina njengabantu abawone kakhulu izolo emuva lo eleyona okabazama ukuthi bekwenze ukuthi kulandele ayisikho abakukhulumayo nabantu nje abanganyaya ini namazwe amanye bayangenela into zamanye amazwe khangeke bayenze into kwe-Iraq khangeke bayenze into kwe-Libya khangeke bayenzeni ngabantu ukuthi nabe sikhangela siyiqiniso sililize sijulisa simqondo wethu sikhangela nabantu labana asingababisela kwizini kwi-slave trade kuyale muva.
Uyamuzwa ubaba uGawule baba Ndlovu uthi iMelika ingumzekeliso omubi kakhulu nxa kukhangelwe ezokhetho lapha lombuso okhululekileyo.
Ngangibone kwesikhathi abantu besezinkonzweni ngingahlatshelwa kakhulu ingoba ukusakeze kakhulu siyabona amadimoni esephuma laphana sesiqa umuntu esiwa kumbe senzani okuthi ukuthi umoya omuhle lo moya omubi kuvele kakuhlangani. Bekuvele kungethusa nxa izalo phiphi bengathi inqome yemelika ithi imelika ibamba kusezokhetho ngoba vele babamba ukuthini izalo phiphi ibamba ukuthini le ndlela imelika ibamba ngayo. Imelika ibamba kuhle kakhulu ukhetho luyancomeka lanxa kube khona okungathiwa kuphambanisekile phela kusolakala okuphambanisekayo. Bale ndlela yenhle eqondileyo ukuthi bakulungisise akunjengalapho kudutshulwa khona abantu ngamasutha ngoba abantu sebethe sokuphuziwe phela kukhitshwa impumela yokhetho. Abantu kabavalelwa ezitokisini abantu kabatshaywa kabenzwani kuyalungiswa nje bephutha kokuhle kunjana. Imelika umzekeliso omuhle kakhulu yikho kodwa-ke hhayi kwethusi-ke laba bezalo uphiphu nxa besithi akufundwa lutho sinike sifunde lutho kiyo. Yebo kambe imwena le enyibile engikhulume ngayo hhayi kasihlangane sibili nje ngamanzi le oyili ngazi ukuhlanganisa ubhoyile amafutha akuyaphezulu kuyamanzi ayethale phansi.
Nxa sesikhangela izinto ezifana labo diaspora vote ezivunyelwayo emelika babugawule lokungabi khona nje kodlakela ayisizo zinto esingazincoma yini lezo?
Baba Nkomo, i-diaspora vote ayibe khona thilini emazweni lawo angalazitha ngaphandle but i-diaspora vote nxa isiwa khona emazweni alezitha ngaphandle njengamazwe njabo America o-America bale ama-refugees lawo America vele ungakhangela futhi khangela Nkomo uzathola ukuthi abantu abamnyama khona ngale America yibo abadutshilwayo. Ungakhangela kodwa uzathi uzukhangela ukuthi kanti vele kuyini okuhle ngayo i-America vele.